as kind of a black market foreign currencies. This is called a trail, a lot of susa endaba. You wanna, you know, why former market auction system. I can at least boost near a foreign currency. Ukuthi amabhizimusi ayenze imisebenzi yabo ngelanga yelanga loba ukuthi i-economy ihambe okwanileyo okwenza abantu begcina besiyadinga i-foreign currency emugambono emnyama. So indlovu ephakathi kwendlu ngalesi sikhathi yikuswelakala kwe-foreign currency phakathi kwe-formal economy. And osokwenzakele ngalesi sikhathi ama-delays atholakale ku-foreign currency auction system e-Reserve Bank acreate i-opportunity yokuthi black market ibe yi-service provider kulo lalo odinga i-foreign currency. So ukuthi sibe sesikhangela kuma-manipulators sibableme bona beyikwindlela zabo zokudinga i-solution kuba nzima ukuthi sithi kabajeziswe ngoba ngalesi sikhathi akula business engama ngokuthi i-foreign currency ayikho e-Reserve Bank asikayitholi. Amavisi mangaka asedlulile abantu bayalokhethwa auction bengayitholi yemali atsho abantu bangavala imisebenzi lamakampani engavala singamelela i-Reserve Bank le-allocation system.
Lungalungisiswa njani udaba lwe-foreign currency lolu?
Kungabi lokugqibelezela loba esithi indiscipline kuma-players e-economy isikakhulu kulabo abalendlela zoku-accessa loba ezokusebenzisa i-foreign currency ezandleni zabo. Singakhangela ukuthi emalangeni amabili amathathu adlulileyo kudubuke udaba olukhulu ukuthi ibhange ye-Standard Chartered Bank u-CEO besebenzisa ama-akhawunti atshiyeneyo labanye abakumanagement ukuthi bethole imali ebhanga ku-auction system besiyayithengiswa ku-black market. Yibo labo esithi kabajeziswe, labo kufuze bejeziswe ngempela bajeziswe ngoba ikuganga loba ukuthi uqilibezela obudlulileyo lowo. Kodwa ungakhangela kulaba abanye ukuthi bakwenzela ukuseva ukuthi bakwenzela ukuthi ibhizinisi iye phambili ngoba ayitholakali yona ku-foreign currency ku-auction system. Kunzima ukuthi sithi kabajeziswe. Njalo nxa ngikukhangele ngithi yona i-financial intelligence unit ingabophaphesa wonke umuntu we-bank account o-active economically in the business nxa abantu bazobopha funda abamanipulator ngoba baningi abantu abamanipulator i-currency labo bona laba abaningi abasemkambono omnyama bayamanipulator i-currency. So kuzabotshwa abantu abaningi kodwa isiqokoqela sendaba ukuthi asidingeni indlela yokuthi foreign countries ibe ngani yayenela ukuthi i-business le-economy ihambe.